lokho kukhulunywa ngolona abantu abaqale beyofunda esikolo lesi sokuthi babafundise nge-national service zokwana kuqakatheke ekuthini khona ekupheleni lekuqaleni kwezinto zonke umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu kumele siligcine kodwa thina lapha silabafowethu labodadewethu abasukayo lapha behambe beyonyusa ihlupho ukuthi zibuye ezweni labo beqamba amanga ngelizwe labo ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili so uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena enengqondo yokufuna ukudiliza nokubhidliza pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana akula ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza nokudiliza okuthi esingathi yi-sabotage yesikhiya so kuqakathekile-ke ukubana abantu ukuthi bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles awezimbabwe singabi lendawo ukuthi kumbe kwenzani uthi singabi lendawo yonokuthi nge-NGC kodwa izimbabwe yabe yizimbabwe
lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023 lijaheni kanti njengoba sisanda phuma nje kolunye ukhetho
akujahanga lutho ngitho sesisakha indlela yokuthi bona into ziqale umpanyana zikhanya siya ku-2023 so akujahanga lutho yinto nje ekhulunywa yinje kuphela